Sathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlaka 13 kwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalele parliamente awebandla le MDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulise ibandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenzisa imali ukukhohesa nezinto zokuphostela abantu abathrede. Hayi, thina siphakamisa incwadi yomhlangano.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle udokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okuqhathe kulesi ngakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi udokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu nge-politics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo. Phose sibona ngathi kuzancedi
ingcwethi zempilakahle ezemelika ezokukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edalele parliamente amathathu awebandla le-MDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-High Court. Amalunga ebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba ele-MDCT selicothe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba sokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lechumi i-110, ngakho-ke abathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iparlamente yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo i-MDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iparlamente ivulwa ngevikezayo.
Uzobona kahle anti-parlamente yavula next week Tuesday wonke amaparlamente enzikalo neparlamente ubheke khonapho bonke ukuzenzakalayo. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusebenzi lokho okuyithamisa okuyekumelalandela ukhodi and siyakubonela khona lokho ukuthi hhayi abantu be-MDCT nabantu abahlonise abalandelisea.
Lile siqiniseko bani sokuthi ngempela abazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangaki?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already khona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-percenti ezikuthi 60% landile from only 40% ilimko laye leyo 40% angahambanga, ngiyakwazi ukuthi basazenika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga but 60% ihambile. So ngithona-ke ukuthi hhayi ukhululeke mphakathi, abantu beqembu lethu siyabazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezo yela phansi ibandla abazulu bengoma.
Sizwile ibandla leMDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalo? Bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabephalamendezi ngabe besithi ukuthi babuya kubandla leMDC.
Kunalokhu ngesilungu njalo abakubiza bethi a guilty person wants to guilt or guilty love campaign. They are projecting. Bona yibo abasebenza into yemali ngokukhoheswa ngezindlela zokufosela abantu babathembise babathrethena. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila naye. Asinandaba ukuthi ngubani. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akunamuntu ozophiwa imali kakhohlwe nje asinayo imali yokudlala ithi akho muntu ozophiwa imali. Umuntu wonke ofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kangani, kodwa akukho muntu uzinoyi-one ozophiwa imali, akho muntu ozoncunga. Isemsebenzini ilizwe lethu lidinga abantu abazinikelele, abantu abazinikelele, akunaso nje isikhathi sokudlala.
Singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ephalamende, lababili abangasabuyanga kanye leli bakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili?
Abangaphumelelanga ngumhlonishwa u-Anele Ngelele nomama uLavoti babangaphumelelanga.
Sizile njalo lokuthi umeya weVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye usebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhutshiwe.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwe-judgment uNobhala Jikelele ubaba uMonzoka wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguSamisa ngokungesemthethweni uwazisela usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga eVictoria Falls ezazobhekwa zilungiswe, kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirongo ezenziwe njengoba uChamisa kwayengela mandla okwenza izinto ayizenza.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngameli Emerson Mnangagwa sekhethe obe nguNobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Agnes Mawomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama amabhalane wedalela abaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukuba nasungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuxoxa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esichiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwa leli liza ngesikhathi inani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumathumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela ukuba ingozi kwalo mkhuhlane lendlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo, sokufanele kube lo muntu sibili okufanele akukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba sesinanzela ubane sangumphemi sekretari kwezindaba ezikhangele. So sibona ungathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekile singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyikuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo, phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani sisho njalo siyananzela kathesi ukuthi vele kulo hlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa abalutshwana. Sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingabe ngama-centers of testing awabonakali lokubhizi kutheste eHarare. Sinanzela futhi le ndawo eziningi ilizwe lonke lakhona abakobulawayo othoni kuvuka ekusileni okufanele kulungiselwe ezo ndawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane ba kangelo bekhona belasho bekhona lezi ndawo sikhona ngathi azikaphelisisi zilokhu zilungisiswa so kuyathengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithwala umuntu njengalowo sithemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama resources ngokuqatha kuleyo wanikwa labantu ama resource persons abantu abalolwazi abantu abakhutheleyo sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa so ke sesikhangele ukuthi ke kusukusela lamhlanje ukhethwa ke sibona umehluko sithemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu bezimbabwe ukuthi abavele umkhuhlane lokuzasinceda njengelizwe
kumsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana lithini ngalolo daba
esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayisiyo ndlela enhle abantu bebengahloniphi lo kuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzele sibi kakhulu kungenxa yokuthi abantu bezibheva ngaleyo ndlela uhlubo esiba khona kakhulu beluyihlubo lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukubana bathenge ikakhulu impuphu uthola abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla ngokunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele kumemetha walo mkhuhlane okwesibili njengoba ngengathi ukuthi olunye uhlubo yikutester sibona ngathi asikafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu sibascreene sibateste ngendlela yakhona kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo umongikazi abelapha bona abantu abagulayo begcine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo so singananzelela kulamagaps amaningi afuna ukuvalwa ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba le ndlela eziphakemeyo zokuthi wonke umuntu ogulayo ehambe esibhedlela kumbe eclinic ahle afika atestwe sibona ngathi kungancedisa ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali sibuye futhi sinazebona ukuxubana kwabantu le ndaweni ezithiwe uhulumende enelisa ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani sibona futhi loku kungathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe
umnumzana Ambrose Bindi umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lontungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo lebalaleli Studio 7 sesakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezilamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe omhlaba. Ukwenda uthe lokhu kwenza amadali aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathimtambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lwegeneral elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni ukwenqabela igcikwane lecoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale negcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Yomzani wasabazi bekabahle siyabonga ngezindaba elizinika zona kumihla ngemihla. Mina ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela ku-27 sidlala izaleli sikhathi sonke lesi abantu kade bekhona ibufe abazali bazi kube bantu abanye abangene bakhole i-Red Cross i-Red Cross ithi bakhole ukuponisa ihambo khathesi sobabili plan etuba abanye babese ku Red Cross ababe ku Red Cross sebaphuma ngicela ukubuza ukuthi kwabangasula ku Red Cross kuzofikela namhlanje lokhu kukhona yini njengoba sebesifaka sesifaka ngayo indlala sibambe ngaphi nangu impilo ukhalela umkhwenyana wakhozi ofele khona likele kwele-America thina kalandaba lathi u-MP Mpofu lo naye wabuya le mpophu lapha kwathiwa ngikahulumente idolo wamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa imaredonisi zokuthiwa 70 ingenza 90 asikwazi ukuthi senzenjani imidlalo engabo yena ngokwakho ukhuluma into ezihlukene ngoba umgabazane yona wayesithangathi ikhonandle yebhizinisi yomini kuthiwe into zingazehla zazisehla manje mina ngingagwazeleka zwakalo ngoba ngingaqalayo ukuthi kuntu kakhwezana bathi ngenani bakhweza sizakufa indlala hheyi ngiyabona mina igama lami ngingakamameseji ngihlala esilobeni
Salibonani balaleli be Studio 7 nabasakazi abathandekayo lo okhulumayo uGift Sonduku uFoka Ndlovu laphana eplant endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo ngikhothama kunduna kwinduna laphana ubaba okhayisa bese ngikhothama naso nakuso isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwenye lakho lisuka kungulu kudela lize le njengozambezi basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kathi uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seze upresident lafane ekhulume ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery 75% yabahlali balaphana eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngaba iBotswana ngaba iSouth Africa manje siyezwa lapha abafowethu labesibaphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijuti bafuna o 70,000 imali vele abangaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto eyenziwa nguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abatwabakho umntana wakho mayesephuma ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubuse usithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidla emzini wami ngifuna ungiyabele undihlephulele imilezi emibili yenkukhu lesifuba which is not fair uyabona ngoba thina lathi asikufisi ukuthi sibe sithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi egcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angeke sizihluphe ngokuthi sibe siloku sisiya sithenga igrocery emazweni kanti vele nguhulumeni onjani nalo ohlala esihlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya umama ukuthi waye besiyathenga ukudla lathi masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali eziningi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo mina futhi enye into engiyifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akakeyeke ukuphikisana wodwa eke bambani eke sikhiphele lo uhulumeni lo sihluphekile ngaye ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
bonani basakazi baka Studio 7 mina John Siyampondo ngilaphela ukuzena emabali la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasika kudla njalo siku lockdown nje singela manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi izibholane sezifile eziningi azibiza abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi sikulockdown sizabulawa yindlala
yini njani basakazi bakithi abahle bakastudio 7 nabalaleli bakithi abahle sabingelela mpela kakhulu ngithande into yomasiza lokhuma angiyeza mpela abantu bakithi siyakubona laphana into eyenzakala kumakhubhu lochamisa laphana abantu bakithi bakhuluma mpela ngamathimbo mpela sabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kuyixwayiso kubantu bakithi abazama ukubheka kahle bona phana ngoba masikhangela uChamisa lo mnangagwa kulamesuko lapha lokho nje into abakhalelayo leyo bakhalela ukuyehla nje edonkini emhlophe yagade idonki emnyama idonki idonki vele abantu abanayithina njani bokomthwakazi ayikho into abangasiza ngayo so into abayikhalelayo mna ngibone bathanza amakhanda nje into engekho number 2 laphana sicethe umnangagwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha abagqoke isigqoko lezi esiziveza ngokuthi ngama-uniform wathi usebenza ngamaphoyisa qethe zame nje kuthi abantu bakubo lapho bakhuze bayahlumezela abantu bakithi bamthwakazi le nto le yenzakalayo asiyithandi-ke sibazwile njalo abanye abasempumalapha lapha sibazwile falapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambone ukuthi umuntu olengqondo eziphele mina eziwu-5 engathi abantu abangomama kabachawe lo wasemqondo omuhle loyo ukuthi nje kuyahlukana nje ma ngabe umuntu unembeza uyabakhona kodwa ma ngabe asiwumuntu ulishona mhlawumbe umnembeza ngeke ube khona so into leyo-ke ngixolise mhlawumbe kulabo okuzathi mhlawumbe mabeyiza ngizwakale kubi kodwa bengiqonde nje ukuthi abantu unembeza bebe benembeza ngeke kuthiwa umuntu ngale ndlela bethi ma bejika lapho ezwakale omunye ekhuluma futhi khona lami emsakazweni kodwa ami ipolisa achaya abantu lamasosha phela ma umuntu ephelele endlini ngeke uhlale endlini kungela mpuphu okokuqala kumele uphume uyodinga impuphu uze ngempuphu abantwana bephekele bendle okokuqala naloo government wabo ubuse ilizwe nje ilizwe lizokuphela nempuphu nje elizweni qeda lapho jike kuhlukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leya nto asithandi naleya asithandi impela ngithandeni leyo masiza ngokuhlala ngisekhrista ngiyabonga balalela nabasakazi bakastudio 7 basakazi abahle ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuyo lo corona esesibona sesivusela futhi enye amanqebe egugurawunje ngalokho sesibona kwenzakala ezabelo mzakithi ngiyabonga
livuka njani basakazi kustudio 7 lo zulu wonke nje wezimbabwe okhona pha ekhaya abangaphana nje kwelizwe bonke hhayi mina ngikhuluma lapha ngise-Victoria Falls ekhaya ngidabukayo emkabazelo gwelo kosifu kunina ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethe ngayo amaphoyisa obulawayo e-Country Park omama lawo mampofu labo ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silikayo ebambele indaba lokho kuna sebekhuluma ngenketha bechabi abantu abangomama ebebambele kusemini amapholisa sibili njalo behamba lomunye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama ithink these ladies bazamkhipha ukuthi nangumama owayegcina esizwele ebakuthi khona waye libachaya selibabophile ephinde badobhela nyamaa ebanika i-paper bag yakhe which means wasekubuhlungu kuye liyabona le nto isibisela bheke ugrawundi okwenziwa i-50 brigade mina I witnessed this and owangisevaya ukuba nangisenelisa ukukhuluma isishona bangibuthi khona uvela ngaphi ekhaya okubiza ngathi navela komazwika lucky enough my father was working for the railways indawo engangahlala kuyo ngafunda kiyo kwangceda khonokho okutsho ngithika lezi nami lenxa yepolisi futhi senze njalo yona uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi okuthi lokho under the same government and then lo superintendent masimba must be dealt with ngoba kumele ayi-investigate kumele abantu bayiphika lapha kulandela kwathi foshwa bahambile ejele foshwa babonakala bahambile le nto iyacunula umthwakazi vele lokho bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayigcina njalo besicela bakithi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kwezoba sincedakale ngazisendabeni ezinje kunceda izihlobo zethu esilali sincedakale ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphila ngokuthengisa umzimba kwele Botswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane le-coronavirus. Omama laba iningi kungabokuza bamelwe yinhlanganiso ethiwa Sisonke. Linhlanganiso ithi yona iphathise omama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zakwele Botswana nguhulumende. amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikukomidi eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule ubufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye, njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu.
Thank you.
elandelayo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona njeli mana sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela ePhalamende awebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengaye edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa ngukhosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela